Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Kulabantu asebebaleke emizini yabo esabeleni seMatabeleland abethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-primaries ebandlaleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe lamuhla ukuthi uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Ibandla le-National Patriotic Front elibikwa ukuthi lilobudlelwano lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenza umhlangano walo wokuqoqa amalungelo alo esabelweni seMashingo. Izalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zifisela ilizwe lelo usuku oluhle lukazibuse. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwethulwe ngezinye izalande zeZimbabwe ezithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Umatinda Ndlovu umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi iBotso izanqoba iNkezi Platinum ngempela viki loba nje abanye abadlali belimele. Salethulela lezo mculo kuhlelo Woza Friday. Liyakwazi ukuthi loba nilamhla thiya indlebe uzwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho lwama-primaries kumabandla achiyeneyo. Kulokhu lwisana okumangalisayo kwamanye amabandla ngesikhathi sokhetho lolo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.